mina ngithi angikholwa ukuthi umuntu nxa izo uyaqala announce noma ukuthi nxa ekwenza kodwa mela kwenze nje evuke sekwenzile uqala announce wanounce ukuthi laba abaanounce la bamthethela amathuba yini bamfakele imigoqo asekwenze sekuyikuthi seyinike laba abatshela i-ammunition phela kumbe izikhali zokuthi balungiselele and ngithembe ukuthi uzaba khona kathesi kuyazokuthi intene ngimelethi ngibone kusenzakala but angikholwa ukuthi uzabe khona iqiniso lami lelo ngoba phambilini azange bekhona abantu nyakenye ayingathi ngo-2018 baze badutule etaradeni nazange abonakali so kathesi-ke angazi ukuthi intene ikho ngifuna ukubona sifunaukuthi hami ke angikhombisa wanitshengise ukuthi hayi uqinisile into enenza ngizabona ngako but kangikholela ukuthi kuzayenzakala lokhu
kodwa ngendlela abantu abathukuthele ngayo ngokonakala komnotho welizwe awuboni na bengangena ngobuningi babo betshengisela
nxa ngikhanyele angazi yazi ngizafaka umzekelo sokuthi mina ya khumbula umzekelo sokwenza ngoyikla okuthi inkukhu iyayicunta insiba uyithwale ilambe ithi lambile uyijikele phansi uyihoyele umuntu isikulandela yikho engicabanga ukuthi ufike ezingeni lezimbabwe ngendlela abantu asebesenza ngayo njalo futhi ngiyatsho ukuthi mina kangikholwa ukuthi kuzayenzakala lokho kangikholwa eqinisweni lonke ngendlela ebengikhangela ngayo kwenzakala elizweni abantu bephana le nkukhu ezifonela umumbu zicunta insiba kungathi be-hopeless angazi ukuthi kuyadingakalani kodwa kangikholwa kuzayenzakala kumahluko nxa kuthiwa kubizwa i-demonstration ngicabanga ukuthi i-demonstration eyenzakalayo mina ukuthi kutshengisela kuba spontaneous kakhulukazi akuze kwaplanwa futhi kwahlelwa ngakhangela into eyenzakala kubo 14 January ngo-2019 azange ngikwenza ama-host wa press conference ku-announce izinto ezinye ngomuntu wakhuluma nje ukuthi siyenza lokhu kodwa lokhu mina ngibona ngani ha ngizakhola sokwenzakile
kodwa khona ukutshengisela ubona ngani kungaletha na inguquko asithi kuphumelele abantu bagcwale ezitaladeni kungaba lo mehluko na
ye ukutshengisela kuyalethi umahluko andithike sakubona kamazwe amaningi kuyenzakala uhulumende yaqine seleki ama-tools phansi sithi hayi abantu sebekhulumile selandela ofunwa ngabantu khona kuyenzakala kuya ngokuthi abantu babephendule njani nxa kuthiwe kutshengisela kodwa-ke ukutshengisela akusocala andithi kuyavunyelwa kwisekelo sobuntu sezimbabwe ukuthi abantu batshengisele ngokuthula bengakwenza lokho abantu-ke ngokuthula ngicabanga ukuthi nxa ukuthi baphumile njengba sithi ukuthi ngizabona kusenzakala then-ke hhayi-ke sesingakhuluma sithi hhayi kuyasebenza kodwa kathesi ngibonani nje kusayenza ukuthiwa yi-lip service ngesikhiwo.